Kubuhlungu kakhulu ukwazi ukuthi iZimbabwe yiyo elokudla okudula kakhulu okwedlula wonke amazwe omhlaba. Nga uqathanisa ukudula kokudla lobuyanga obukhona lokusweleka kwemisebenzi esikubonayo, kusho khona ukuthi baningi abantu abahamba besiyalala bengadlanga, kuse bengadlanga, abadla kanye ngelanga kumbe badle ngemva kwensuku ezimbili kusiya kanjalo kanjalo. Kusho khona ukuthi abantwana besikolo abaningi baya esikolo bengadlanga, baphenduke bengadlanga, bengadli lutho, balale bengadlanga. Kusho ukuthi izifo lezi eziphathelene lokuswelakala kokudla kwakha umzimba ziyanda, ziyizo ezithatha impilo yabantu ezenza kube nzima ukuthi baphile kahle. Yinto esegcekeni nje loba ungakazi wakubona lokho okubhaliweyo ukuthi kunjalo nxa ukhangele intengo yezinto ephezulu indawana zonke. Lokho kuveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe alisebenzi ngendlela efanele, ezomnotho kalisebenzeli wonke umuntu. Kulabalutshwane abakhomba ngophakathi abadla kahle, iningi lithwele nzima kakhulu. Yikho lokho kumele ipolitiki ikulungise ngokuphangisa.
Njengoba uhulumende esithi imali entsha le ilohlonzi nxa iqathaniswa le mali zakwamanye amazwe, singabona mhlawumbe intengo yezinto isehla yini ngempela idala umahluko limali?
Ukwethula kwemali entsha okuthiwa yi-ZiG kakulethanga nguquko lakancane empilweni zabantu. Kakutsho phela ukuthi nxa sekule-ZiG wonke umuntu selomsebenzi, wonke umuntu sehola, ukudla sekuchiphile. Lokhu kume khona laphana lapho kade kukhona kumbe kuqansa lapho okuqansa khona. Into ebuhlungu yikuthi abantu vele imali kabalayo yona le ekhulunywayo, iyabe iphelele emabhenki beyizikhulunywa ku-TV kodwa ezikhwameni zabo kabalayo ukuthi bathenge ukudla. Ngakho-ke usizi luyaqhubeka siyaphambili, abantu besehlile ukuthenga ukudla. Kulo nyaka-ke kuzaba kubi kakhulu ngokuba izulu alinanga, kutsho khona ukuthi kuzabe kusilela izinto eziningi abantu abafuna ukuthi babe lazo ngenxa yokuswelakala kwemali.
Umongameli Mnangagwa simbone ephuma esithi yena uhulumende akwenzi ukuthi angenele kudaba lokuhlela intengo ngoba uthi iZimbabwe ngumkambo ovulekileyo, lokho esingathi yi-free market. Ngokunjalo intengo kumele zizihlele zona ngokwazo, hatshi ukuthi kungenele uhulumende. Ungathini ngalokho?
Noma yiphi indlela yokuphatha ezomnotho, into eqakathekileyo ukuthi leyo ndlela ikwazi ukuqeda ubuyanga, iqede indlala, iphe abantu imisebenzi, yenze izinto zingaduli ngendlela esizibona ngayo. Ungabona kule ndlela yokuphatha ezomnotho engakuphi lezo zinto, kusho khona ukuthi kumele kube lenguquko. Kanti-ke njalo nxa sikhuluma ngalokho okushiwo ukuthi i-free market, i-free market kayisebenzi nxa ngabe abantu bengabayanga bebaningi kangaka. Kumele isebenze incediswa ikungenela kukahulumende, senza ukuthi kuvikeleke labo bangazuzi izinto ngendlela efaneleyo, lokho esithi thina ngama-vulnerable communities. Ngakho-ke kuzamele ukuthi kusebenze ngendlela efaneleyo konke, hhayi ukuthiyela amabhizinisi kuphela ukuthi azalungisa ilizwe. Uhulumende kumele abe le ndlela, abe lesandla ekulungiseni kwezenotho lelizwe.